soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 22 mfufu 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF lijezise omela iThegudu West edalela eParliament umnumzana Dexter Nduna laphinda lathathela ipulazi owayengumkhokheli wabasakhulayo umnumzana Kutsanayi Chipanga.
Yinto engaqondanga leyo ukuthi umuntu okade kuzanu PF wathola umhlaba abese uthathelwa nxa esephumile kuzanu PF kumbe esekhotshiwe kuzanu PF.
Ibandla le-MDC Alliance lithi uZulu engalisoli ngokungaqhubi ngemfanelo inhlelo zamadolobho lapho elibusa khona okufana lokusilela kwamanzi ngoba uhulumende nguye oyehlulekayo.
Mahlabe Zulu, ngifuna ukulitshela mhlophe ukuthi amanzi ngawezinwa Zimbabwe Water Authority. Amadamu ngakahulumende abanjwe izinwa.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abathathu abavela koBulawayo ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Kwabanjwa igcikwane le-coronavirus abanye njalo abangamachumi amabili lasiya ngalombili. Bonke bengaba koBulawayo. Umnumzana Joe Biden wedlula ngokuphindwe kathathu ukutshala imali yomkhankaso wokhetho lwemelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezanu PF lithi selijezise umnumzana Dexter Nduna omela iThegudu West edalela eParliamente ngoba engalandelanga iziqondiso zebandla ezokuthi kungenziwa khetho lwama-by-elections esigabeni sakhe lapho abikwa wayefuna ukufaka umuntu amfunayo ukuba ngukansila kaward 2 lokubangela udlakela. Umgcinisihlalo wesigaba senkabazwe umnumzana Ziyambi Ziyambi wethule umbiko othi uNduna usemiswe ukuba lilunga lebandla okweminyaka emithathu kodwa engavuma ukuyafunda isikolo sebandla esifundisa usiko lwebandla eseHerbert Chitepo Ideological College engehliselwa isijeziso lesi kukhitshwe iminyaka emibili. Ngenyanga kaMbimbitho uZiyambi Ziyambi wetheswa icala lokubangela udlakela kulesi sigaba kubangwa sona isihlalo sikaward 2 lesinye njalo isiphathamandla sebandla umnumzana Webster Shamu. Kunjalo nje leli bandla lithi selithathele ipulazi owake waba ngumkhokheli wabasakhulayo umnumzana Kutsanayi Chipanga ngemva kokwala isicelo sakhe sesibili sokuthi avunyelwe njalo ukuba lilunga lebandla. Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa utshele intatheli zindaba izolo ukuthi idale le-Politburo lale kwamukela uChipanga ngoba watshengisa ukudelela inkokheli yaleli bandla esebenzelana lecele lebandla elithiwa yi-G40. Ngokunjalo uChinamasa uthe sebemthathela leli plazi aliphiwa inkokheli ye-G40 egoqela umnumzana Jonathan Moyo lomnumzana Sevia Kasukuwere. Uthi uChipanga waphiwa leli plazi ngaphandle komthetho lapho wakumele kwakhelwe khona ikoliji leManicaland State University. Umnumzana Chipanga wabotshwa wasexotshwa kuzanu PF ngemva kokugenqulwa kukamnumzana Robert Mugabe libutho ngomnyaka ka-2017. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Yinto engaqondanga leyo ukuthi umuntu okade kuzanu PF wathola umhlaba abese uthathelwa nxa esephumile kuzanu PF kumbe esexotshiwe kuzanu PF. Ngokuba nxa kusabiwa umhlaba kawufanelanga wabelwe abantu ngokuba bengamalunga ezanu PF kodwa kumele bawabelwe lowo mhlaba ngokuba beyizizalwane zeZimbabwe, citizens of Zimbabwe, hayi members of zanu PF. Ngakho ke lento igange kakhulu kakhulu enzakalayo kumele ingavunyelwa ukuthi iqhubeke isenziwa. Umuntu okade kuzana uPF abelwe umhlaba nxa esephumile kuzana uPF kumele ugcine umhlaba lo ngoba wawuphiwa hayi ngoba engwezana uPF kodwa ezizabeni sezibaba.
Bakhona abanye esesike sezwa kuthiwa sebethathelwa amaplazi njengoChipanga ngoba sebexotshiwe kuzana uPF. Ungathi lokho kuvezani?
Kuveza kahle kamhlophe ukuthi engqondweni yezana uPF umhlaba wabelwa abantu bezana uPF awabelwanga abantu bezimbabwe. Kanti ke njalo kuveza kahle kamhlophe ukuthi baqondile abalweli abalungelwe abantu baqondile abasemhlabeni wonke jikelele abathi umhlaba kawabiwanga ngendlela eqondileyo ezimbabwe ngokuba wawuthathwa kubelungu usabelwa izana uPF hayi izizalwane zezimbabwe. Kanti ke sokusenziwa into egangileyo yokuthatha umhlaba wenziwe ube libhola lokugcina abantu bezana uPF njengalokhu vele kwakuyinjongo kwasekuqaleni. Into enjalo kayifanelanga yamukeleke noma kanjani. Abantu kumele kungakhathalele whether ube kuzana kumbe ube ngaphi angathathelwa umhlaba nxa esephume kuzana uPF.
Uhulumende uthi ufuna ababe ku G40 abafana loMzembe abaphephele kwele South Africa baphendukiswe ekhaya bazebhekana lamacala abetheswayo. Ubona ele South Africa likuvuma lokho?
Akusento elula ngokuba kulomthetho eSouth Africa mhlambe ngabe bebathatha kwenye indawo eliganga nje ebuswa ngendlela engekho emthethweni engelamthetho kubanana republic bekuzaba lula. ISouth Africa liyana ile constitution ilomthetho ile independent judiciary akulula kangako ukuthi uthole umuntu eSouth Africa umlethela. Kuzamele baveze ubufakazi obucacileyo obuza kwamukelwa zenkantolo zeSouth Africa ukuthi ubufakazi obuveza kahle kamhlophe ukuthi laba bantu bona kuze kufike esibangeni sokuthi sebengabuyiselwe emuva. Kuzakhangelwa i-extradition treaty yakhona ukuthi isemthethweni yini, ukuthi amalungelo alaba bantu azafika hlonitshwe eZimbabwe, ukuthi asoze baphathwe kabi, ukuthi bazathoniswa ngendlela efaneleyo, ukuthi bazathoniswa ngendlela esemthethweni esihlonipha amalungelo abo. Konke lokho kuzakhangelwa bengakasuswe eSouth Africa balethe eZimbabwe. Asomdlalo ke lo, kuzaba nzima ukuthi iZimbabwe bathole balethe ngapha eZimbabwe.
Umnumzana Efihlela Ncube ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Lokhu sikudaba lunye. Ibandla lezanu PF lithi aliseyi kuqhuba umhlangano walo omkhulu weminyaka yonke we-Annual People's Conference obukhangelelwe ngompalakazi ukwenzela kwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus, njalo lizakwazisa abalandeli balo ukuthi umbuthano lo uzakwenziwa nini. Lokhu kuphuma emhlanganweni lentatheli zindaba oqutshwe ngemva komhlangano wedale lePolitbureau izolo ntambama eHarare. Lomhlangano obukhokhelwa iziphathamandla zezanu PF ezivalisa umnumzana Patrick Chinamasa, Victor Matemadanda, Tafatswa Mgwadi, lo David Barrenyatwa. Umnumzana Chinamasa uthe izisebenzi zikahulumende aziseyi kuvunyelwa ukuphatheka kukhetho lwama-district coordinating committees aleli bandla ngoba umthetho waleli bandla awukuvumi. Ukuze sihlaziye lolu daba lokunye okuhlafunwe kulumhlangano, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma, yena oncome phose zonke izinqumo ezithethweyo ngaphandle kwesokuthathela wayelilunga laleli bandla umnumzana Khudzanayithi Banga ipulazi.
Endabeni kaKhudzanayithi Banga siyakwazi ukuba indaba yakhe uyabona wabhala yaya ku-disciplinary committee yaya la ku-Politburo. Angihlali khona mina, angisolunga langikhona, angingabakwazi ubana izizathu zabo kuyini, kodwa ngiyathemba ubana izizathu zabo zikhona and ngiyathemba ubana laye uyatshelwa izizathu zakhe ezenzela ukubana bemalele ukungena. Kodwa njengomntwana othi ufisa uba kuzaniphevu, ngithemba laye uzayala elokhu ezama ngamandla ke wonke ukuthi kona bazi bamamukele. Into kuphela engingayihlola, ngasola omunye umuntu ongasuka atona sebefuna ukumthathela iplazi lakhe. Lokhu kuyabe kuyinto embi kakhulu ngoba iplazi kumbe ngithi umhlaba into yesizalwane sonke seZimbabwe. Akukhathalekile ubana uyabukuzana uPF kumbe ukuliphi ibandla kumbe awusoweze politics, umhlaba lilungelo lomuntu wonke. Ngakho ke I would like to encourage and abezanu PF lingenzi njalo ubana lithathele uChipanga iplazi lakhe, ngoba kakusikho khona okundiscourage njalo abantu ababe befuna ukulokuza ukufaka umoya nalohana ukuthi wona akathathele iplaza lakhe. It is wrong. Akumelanga umuntu athathele iplaza lakhe ngenxa kasolunga lezanupief. Kumele abe kwazi ukuthi yena umntwana weZimbabwe, umntwana womhlabathi, angabe lephamanzela izanupief kodwa umhlaba lilungelo lakhe omele ukuhlale elalo laye njengomuntu wonke nje oweZimbabwe. So yeah, imali lezanupief lina ilungelo lokuyala ukumreadmita kodwa okomhlaba kumele kwazakala ubana hayi ulalo la ilungelo lobana abe nomhlaba njengesizalwane salaba kwelakithi.
Kuke ukuthi izisebenzi zikahulumende zingaphatheki ngokhetho lokubandla leZANU-PF kuye.
Well, umuntu wonke olelungelo lokubana abelonge to a certain party and lokho kumele kuhlale kusaziwa. Kodwa kukhona futhi ku-constitution unqabela izisebenzi zikahulumende ubana bephumele egcekeni ngento ezinjalo. Nxa kungatshintshwa, yes, sesingavumela ke njengalokho kwenziwa eChina. EChina siyakwazi ubana amalunga kahulumende abasebenzela uhulumende bavele bangamalunga futhi awe-CPC, i-Communist Party of China. Ngapha bethethe futhi izikhundla kuparty, ngapha beyathatha izikhundla uhulumende. Kodwa thina ngenxa yokuthi i-constitution yethu iyakwala lokho, thina singabantu abalandela i-constitution. Lokhu kumele umuntu ocabangayo kuhle, umuntu ovulekileyo, atshayele iZANU-PF ihlombe ubana hayi bayalandela umthetho, bayalandela i-constitution Zimbabwe.
Politburo yeZANU-PF icabange ukuthi idlulisele phambili umhlangano wayo we-annual conference ngenxa ye-COVID-19.
Kuyathengisela ubana ibandla elibusayo libandla elinikela ezempilo zabantu kuqala kula wonke. Besingathi kona njengoba yinto esibusayo asikwenzeli kuphela kodwa bese sifaka abantu engozini yokuthi kona bagcine bebanjwa into le COVID-19. So beze kuhle kakhulu, yikho okuthengisela ukubusa okule ngqondo, ukubusa ukhangelele abantu, hhayi ukubusa ngobudlwangudlwangu, ukubusa ngokuba selfish. Even le igala leyenziwayo kuyinto enhle, njalo bayenze kuhle ukuthi bayibise ngapha koBulawayo, kuthengisela ubana into yonke ihambela ngiyenzele eHarare, njalo khona kwantu bayenze ibe yi-virtual gala. Kuyathengisela khona kwana konke ukuthi hayi impilo kumele iqhubekele siya phambili kuze kutholakale indlela yokuvimbela i-COVID-19. Lakho futhi iZANU-PF lokhu sawucabanga khona ukuthi mhlawumbe i-conference yethu siyenze virtual ukuthi omunye nomunye kabe labahlala khona kona ngale sikwenza nge-technology le enja. Kuyancomeka lokho.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU-PF ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abathathu abakoBulawayo ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi amabili lasithoba minombili 28 ababanjwe igcikwane le-coronavirus elizweni, bonke bengakoBulawayo. Asebebhubhile sebengamakhulu amabili lamachumi amathathu lasithupha 236. Ibandla le-MDC Alliance lithi ukwehluleka ukupha uZulu imfanelo zakhe ezikhangelelwe kobomanisipala ikakhulu amanzi akumelanga kuphiwe umlandu ibandla leli. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sikhala ngamanzi koBulawayo, azake sibone uhlupho lolu lokho esaba khona lapha koBulawayo since 1890 amabhunu engena la kuze kufika umnyaka ophelileyo, udubo lwamanzi elukhona azake balubone abahlali bakoBulawayo.
Manje khona lokho kungaba kubangelwa yini?
Umbuzo lo mkhulu kakhulu ngoba lingayekela ukunanzelela lizakuthi i-MDC Alliance councillors ziyavoxa noma i-BBC iBulawayo City Council iyavoxa, iHarare local government municipality iyavoxa, iMashinga kube njalo ilize liyefika eVictoria Falls. Mahlabe Zulu, ngifuna ukulitshela mhlophe ukuthi amanzi ngawezinwa Zimbabwe Water Authority. Amadamu ngakahulumende abanjwe izinwa. Yikho ke lizakunanzelela ukuthi umnyaka ikampeni edlulayo uminister we-local government wadiliza izikwelede zonke kuma-city council, wathi abantu abalezikwelede sezifile, abantu batshaya ukhwelo bathaba. Kusuka mhlanokho amadorobho wonke asadonsanga kahle ngenxa yokuthi imali yahle yabhidlika ngestrategi zokukhampena okwenziwa nguchombo ekhampeni elizanu PF. Angiyangizwisisa. Khathesi koBulawayo akunamanzi, abantu sebetshaya into ngaphansi besithi ama-council le-councillors lama-councillor abo kawenzi msebenzi. Siyakele izibuze na ukuthi iBulawayo sikhule kangakanani. Iphosi yefike Plumtree, iyefike Nyama Indlovu, iyefike Ntaba Zinduna. Si idorobho elikhulu kodwa ungathi uyananzelela kule disproportionate uma sesikhangela amanzi ukuthi avela ngaphi. Uhulumende uyafunda ukwakha izindlu indawo yonke ekhampeni kufaka igarikayi njani njani, kanti amanzi avela ngaphi? Amanzi ngakazinwa. Thina beMDC sesicubungule sabona ukuthi amadama akoBulawayo lokhu akhwa nguSmith elokugcina ngelika-1975. Onxema oMzingwane bonke labo akhiwa i-independence iveli ngekho. Yikho ke ukuchaphaza abantu abaku-council nama-councillors a-MDC alliance, uhulumende uzakhama amanzi esenzela ukuthi abantu bakoBulawayo bazonde ibandla elilama-councillors. Ngabe kuthi iBulawayo ilama-councillor ezanu PF, ngabe Mtshabezi water ngabe vele sigcwele yeza.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usecebise amalunga ebandla lezanu PF ukuthi angasebenzisi izikhundla zawo ukwenza ukungethembeki, ikakhulu ngalesi sikhathi kusenziwa ukhetho lwama district coordinating committee. Umnangagwa ubikwa ethule la amazwi kumhlangano wedale lebandla le-Politburo. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulamadoda amahlanu abotshiweyo e-Beitbridge izolo acatshangelwa ukuthi ngabanye baka-John Sithole obesezakala ngelokuthi Kheda odutshulwe ngamapholisa ngeviki edluleyo wafa. UKheda wathumba abantu abalithumi wabavalela kwenye indlu, wadubulana namapholisa ezama ukumbopha okwamahola adlula ithumi lani andubana adutshulwe afe. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Hello basakazi abahle, ngiyalibingelela lonke Studio 7 wonke amazwi kubamba amahle kanye labandla lami MDC ekhokhelwa ngumama Makhuphe. Ngithi bantu bakithi asine sibe lesinenke, MDC iphathi yaziwayo yakudala i-original yaqashwa ngo-99. Le alliance yakubo kungamabandla abambeneyo aso phathi, kodwa namhlanje sesizwa ukuthiwa yiphathi. Thina sakwazi ukuthi i-Highland ingadlala, le-Cape singadlala kumbe ziye e-South Africa zibuya ziyabuyela emathineni abo. Kodwa lokhu sesikubona ukuthi vele bekudlala ithoro ezanu PF G40 liyakubona mhlophe bakithi. Lithi i-MDCT uthoko izanu PF, hayi ngitsho siyala thina, ngoba nxa ufuna ukuvotelwa ususithi usahle sabantu beZimbabwe ayisikho. Kufanele abantu besikhulumisane, sihlale one table sikhulume sizwane. Ukukhuluma lezanu PF ayisukuthi sesijeni ibandla lezanu PF thina abantu MDCT silungisa ezelizwe, sifuna ukuthi sithi sivotelwa silungisile abantu beZimbabwe besidla besuthu singasathisi abantu beZimbabwe. Hayi mina ngikhuluma sekwanda South Mama Simo, ngithanda ukuthi ibandla lami bakithi khona lokhu standing committee. Ngicela liyeke ukusengisa. The national liyeke ukusengisa. Siyakwazi acting president wethu uMama Khuphi. Asiyenze democracy ekhululekileyo, sizibonakalise emhlabeni wonke jikelele ukuthi sina singabantu beMDCT. U-acting president wethu singaphikisani laye, siyenze khona okusasikwenza ukuba kuthangela ukuthi akula muntu omcontestayo. Besicela sikhulume labo Monzwana bangani bathi bamnike i-chance once ngo-2023 sizanqoba. Ngiyabonga. Thank you.
Thank you. Sanibonani bantu bakithi njani ngezindawo ngezindawo? Hayi, yabona ngeqiniso abantu asikuthi zamuphi bayizonda. Abantu bazonda izenzo zabo ezimbi. Abantu bezanuphi balezenzo ezimbi kakhulu. Kuzondwa izenzo zomuntu. Ngendlela abayiza ngakhona abaphilisa uZulu ngakhona. Buka manje abantu bayabotshwa nokuthi babotshelwani, batheswa macala bani. Just nje kufunakala ukuthi abantu bethathelwe imali ngokubhadaliswa abantu amabheyili. Into ezwa izanuphi. Iwutsotsi obuzwa izanuphi ukuthathela abantu imali. Kanti abantu babebotshelwe macala bani angakhulunywayo. Phela angeke ubophele umuntu ukuthi usola izenzo ezimbi, usola i-corruption. Kwathi umnaka wena obulala abantu egcekeni, othumba abantu libalele emini, orepa abafazi, why engabotshwa yena? Uzobotshela ukuthi umuntu uzama ukutshotezela udlakela. Yinto ongayibophela umuntu naleyo. After that ubuye umbhadalise ibheyili, ithathwe leyo mali. Icala lelo ulibiza cala bani? Angithi uyabona vele ukuthi iZanu-P F yindlela yokuthathela abantu izimali, yindlela yokuhlukumeza abantu. Ilizwe lela ukulunga kwalo likhathana kakhulu ngenxa yeZanu-P F, ngenxa yezizo zabo ezimbi. Umnangako abakhe betshintshe, abantwana bethu bakhulele eDubeni, namanje sikhulele eDubeni. La abantwana bethu bekhulele khona futhi. Abantu beZanu-P F abakhe bezinuka amakhwapha, bekhe betshintshe indlela abahamba ngayo ephi. Babi laba bantu laba, bangcolile laba bantu laba. Sihlupheka nje sihlukumezekile enhliziyweni zethu, asithole ukuphila ngenxa yako lamasela la, ngenxa ababulali laba. Sesikhathele laba bantu, akusekamphe efunayo le phathi le. Vele nokuba bebhizi bethi bazovotela. Ngubani umuntu ongavotela iZanu-P F? Akuna muntu abathandayo, umhlaba wonke bayaziwa laba. Ngezezabe ezizimbi lezi abazenza ebantwini.
Ngiyabingelela basakazi baka Studio 7 engibathandayo abahle negama lenkosi yethu Jesu Kristu Msindisi. Mina ke ngiyijahala le kwele Tholotsho kuze lo mfula umaza mnyama khona phana komayeza ekhaya kwesikankomo. Ngeke ngisho igama lami kodwa eyi nangokukhathazeka enginakho ngezwe lakithi elaseZimbabwe langokudideka kwethu abantu basesindebeleni esingalamashroni impela ngoba siloku esiphikisana ngokuthi makhuphe siloku esitshaniswa ngabantu bempumalanga amakhanda. Shuwa abantu besindebeleni esasuka le history phansi inkomo eRosa sibhekile stili siloku esisapota bona abantu basempumalanga sibili. Why sonke singaye kumphakazi once masisola makhuphe ukuthi mhlambe kulabona abantu abangasesishoneni? Asiyeni kumphakazi once ngoba yiyo vele emele thina abasesindebeleni. Ngiyaxolisa ukuba kakhulu ngamagama anjalo kodwa nje ngiqinisile. Ngicela umbiko wami la wokufundwa, ngicela izilabi ivoice yami kufundwe Studio 7. Ngiyacela ngenhliziyo yami enhle. Ngiyakwazi ukuthi baningi esishayayo ucingo esifaka kuWhatsApp lapho kodwa nje ngikhathazekile mani ngabantu bakithi abasindebeleni badidekile impela. Ngiyabonga sihlobo zami ngisindaba ngisuyengihlile ukukhuluma ngibe la maphimbo kakhulu ngoba ngayibona i-history yakithi iqala ukuthi sarozwa kanjani sibhekile ngo-1980 sithathele ilizwe sibhekile nasilitheke siyizipha silitheke ilizwe lela. But anyway uNkulunkulu uzasikhulula ngelinye ilanga.
Sanibonani basakazi nabathandi be-Studio 7 lona okhuluma ngoGift Sonduku. Basakazi zikhona into ezimbili lapha ezingamphathi kahle. Sibonile ijaji lelo uthiwa uMakonese likhiphe isinqumo lichitha izaphu lebhethi likaZulu kathi befake udaba lokuthi uMnangagwa akakhe eme ukugebha abantu ababulalayo ethi uzabangcwaba. Ngoba ma uzathi khona ufuna ukuyangcwaba abantu bakithi emaNdebeleni engafuni ukuthi thina siyi-part of that njalo exolise lalabo abantu abayenza ububi bebotshwe nethi uzabangcwaba, uzabangcwaba emzini yabo, uzahamba labo konale kibo emashoneni. So umnangaka akazama ukuthi ke hlonipha abantu njalo simzwile lalo Minister of State and Security esithi yena sokulamaqembu MPDC Alliance angenisa izikhali ngokungemthetho afuna ukumba phansi umbuso. Siyawazi amaqhinga ezano thi ngesikhathi sebefuna ukubulala amaNdebele angithi bathi izaphu ifuna ukumba phansi uhulumeni izaphu lezikhali kanti izikhali zezano uyayizifihle emaplazini ezaphu. So siyayazi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezivela ngapha kwele Melika sokusele amalanga aphezulu kancane kule chumi ukuthi kuyiwe kukhetho lokudinga umongameli. Umkhankaso kamnumzana Joe Biden usithi utshale imali yokukhankasa edlula ekamongameli Donald Trump ngokuphindwe kathathu. Kunombolo ezethulwe izolo emphakathini, umkhankaso kaBiden ubule mali engamadola afika phose izigidi ezimbili, 180.6 million. Kuthi uTrump yena ule mali ngamadola ayizigidi eziyisithupha lantathu, $63 million kuphela. Kodwa ingcwethe ezicubungula ezombusazwe zithi ukuba le mali eningi kukhetho akuphathisi oncintisayo ukuthi anqobe, njengalokhu ukwenzakala kunkosikazi Hillary Clinton. Kodwa uBiden ukhokhela lakucwaningo olwenziwa zinhlanganiso ezithiyeneyo olukhomba ukuthi kungavotwa namhlanje uTrump enganqotshwa ngesilinganiso esedlula ichumi ekhulwini, 10%. Okukhulu okubangela ukuthi abavoti bangani bayaflathela uTrump ikuthi usola ingcwethi zempilakahle ezilwisana negciwane le-coronavirus. Yena uTrump athi uZulu engelesabi lanxa lona selibulele izalwane zalelo lizwe ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili, 220,000. Sixoxe lomnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, simbuza ukuthi ubona njani amathuba kamnumzana Biden.
UBiden ukowalwisa ngaphambili, kodwa ke angithi izikhathi ziyachiyana. Ngesikhathi elwisa kwakungesinye isikhathi, lesi sikhathi laso eselwisa lapha sekungesinye isikhathi. Mina ngibona ngathi kazanga abe lesikhathi esingcono sokulwisa umbuso njengazo nezi sikhathi. Isikhathi lapho kule corona khona, isikhathi lapho kule economy le esifahlakele, isikhathi sona lesi esinjengasona lesi isikhathi esilo president ophambi kwakhe owehlukanisa abantu ngendlela enje. Ngoba ungathi uyakhangela uyehluleka ukumchothoza njengalabana abanye abadala ebakuchothoza abantu. Angathi uyamchothoza kungathi kutshaya edwaleni. So mbona ngathi lesi sikhathi isikhathi sakhe. Nxa ehlulekile uyabe ehlulekile, kodwa ke mbona ngathi isikhathi sakhe sokuthi athathe lo mbuso.
Yena ke umongameli Trump ubona amathuba akhe enjani?
Ye umongameli uTrump angaba lakho ukuthi abe lama chances okuwina, kodwa ke nxa ukhangela sibili izinto zingathi zimhlanekele ukwedlula any other time. Akulanto yakhe embona ngathi ihamba kuhle, izinto zonke zingathi ziyagainst him. Ngitsho kwakhathi esinxa ngikhangele mina into yona le ukuphathwa komkhuhlane we-corona virus, ngibona ngathi yiyo ezambuyisela emuva kakhulu. Angaba ama-chances elawo angali, kodwa ke hayi, ngibona ngathi ama-chances alawo mancinyane ukwedlula la aka-Biden, ngoba okukhona lapha kufanele ukuthi kube lenye into eguqukileyo from i-4 years lezi ezikhona, ukhangele i-4 years lezi ezilandelayo. Yikho ukubona kwami khona mfowethu.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas. Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba. ibandla lezanu PF lijezise omela ichegudu weseta lile parlamente umnumzana Dexter Nduna laphinda lathathela iplazi owayengumkhokheli wabasakhulayo umnumzana Khutsana Isipanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.